Amakhosi kazi la athi yabulanhlelo zenhlanganiso ezizimeleyo zokunika abantu ukudla njalo lohlangothi lukahulumende olwe-social welfare kaluphathisi zonke izakhamizi. Omunye wabakhala ngendlala ngunkosikazi Shamiso Mpofu.
Ikakhulu ebantwaneni besikolo kunzima sibili lakobomama ngoba omama sebeze besithi omama abancane beze befisa ukuthi bephile enye impilo yokuthi ngendlela zokudinga imali ezingekho right bezifaka ku-risk ngenxa yomumo okhona ngoba kubi phandle la.
Unkosikazi Dayina Maseko oleminyaka yokuzalwa engamashumi ayisikhombisa ohlala esigabeni seNdlovu laye ukhala ngendlala.
Le indlala esilapha lonyaka isinkulu kakhulu, sake sayibona ngo-2008 but yayingcono yayinjengale esiyibhekaneyo kathesi.
Unkosikazi Maseko uthi indlala le isiphazamisa abantwana esikolo.
Abantwana bayahawula kakhulu besiya esikolo, kumele bahambe bedlile bethwele impako konke lokho kabakutholi.
Unkosikazi Margaret Nyoni we-BH23 laye uthi sokunzima ukondla abantwana ngenxa yendlala.
Ubuhlungu lokhu uhulumende kayasihawukela kathesi sabuya saphiwa amabele nunu ahamba ahawula kuthuli kathesi. Imali yokuthi uyebhadala isikolo, imali yokuthi uthenge impuphu, imali yokuthi uziphilise ka umntwana uyawatsha ekuseni uyadla ufuna ukuthwala umphako kakukho akuloku khona.
Kunyanga edluleyo izakhamizi lezi zithi zaholiswa ingcosana yomumbu ama-7.5 kilograms umuntu ngamunye kodwa lolu hlelo lwalungagoqeli zonke izakhamizi. Uhulumende uthi abantu abafika izigidi phose ezilitshumi 9 million badinga ukudla ngenxa yendlala ebangelwe yisikhudumezi som khathi ese-El Nino esenza kungani kuhle izulu ngesikhathi sokulima amabele. Kusenjalo umphathi ntambo ohlangothi lwezemfundo umnumzana Thori Rayimoyo ubike ukuba kusukela kuviki ezayo uhulumende uzabela izikolo ukudla okuzaphekelwa abafundi ngenhloso yokwehlisa izinga lephango elihlasela abafundi ezikolweni zonke zikahulumende. Umoyo uthi baphiwa luhlangothi lwezokulima isilinganiso samathani afika phose inkulungwane 900 tons kukhangelelwe ukuba bazaphekelwa nsuku zonke. Ngimele iStudio 7 ngikomvuthu ngingunokuthi abadlamini.